siyabonga Sandra lo Chris lechona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni ku 909 medium wave shortwave 4930128 80 la ku 15775 kilohertz kanye la sebulenjeni ku internet ku website yetu ethi www.voandebele.com i website njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiswa lo nyaka ngathi ngokubona kwami amakampani abengani maningi ngasikhangele ama-numbers obuningi ngasikhangele eminye iminyaka edluleyo. Kodwa inkinga akade nginanzelela ukuthi bekungela nto entsha.
Umongameli Mgabe uvula ukusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana lamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair.
Iparlamenti ilohlangothi okuthiwa yi-Standing Rules and Order Committee yiyo enusa abantu abafuna ukuthi bangene kumakomishini. Abantu abesebebhalela bethengisa ubungithi babo ukuthi bona umsebenzi wakwazi okungakanani.
Idale lePhalamende linxusa abantu ukuthi bazikhethele abafuna bancintise kuzikhundla zokuba ngabagcinisa ihlalo bamakomishini amahlanu azimeleyo. Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ulethulela ingoma zomculi kamasikandi omutsha umfana kamasumbika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolu msakazo. Umongameli Robert Mugabe namhla uvule okusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana lamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair njengenjwayelo ethuka amazwe angentshonalanga esithi yiwo abangela indubo ezibhekanele lizwe. Umgabe uthi eMelika lizibona lililizwe elilolwazi lombuso okhululekileyo idemokrasi kodwa alazi ukuthi eZimbabwe lifuna ukukhululeka lisebenzise imvelo yalo. Wengeze wathi amazwe angentshonalanga alwisana leZimbabwe ngoba lingafuni ukwenza okufunwa ngamanye amazwe. Ekhuluma ngomthetho okuthuthukisa abensundu kwezenotho o indigenization, Umgabe uthe ngamanga ukuthi uhulumende ufuna ukuhluthunela amankampani izabelo. Umgabe opotapote ebuka umbukiso we-trade fair uthi lanxa amazwe angentshonalanga afakela ilizwe izijeziso zenotho, kuyajabulisa ukubona ukuba kulamazwe alitshumi lane amatsha abukisayo lonyaka. Umbukiso lo oqale ngolwesibili uzaphela kusasa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana William Spanda isakhamuzi sakoBulawayo. Yena othi lanxa umbukiso walonyaka umkhulu kawutshengisi ukuthi uzalethela ilizwe izithelo.
Umbukiso walonyaka ngathi ngokubona kwami amakampani abengani maningi. Ngasikhangele ama-numbers obuningi ngasikhangele eminye iminyaka edluleyo. Kodwa inkinga akade nginanzelela ukuthi bekungela nto entsha singathi besiyayibuka. Yabona uma ukhangele impukiso enjengeyabo trade fair kumele siyobona esingathi ngama-business opportunities amatsha, sibone amathuba amatsha ukuthi njengelizwe njengamakampani singenza kanjani. Kodwa makade unanzelela owalunyaka bekungela into leyana singathi iyama iphume laphana ibe into esingayithemba ukuthi ingaguqula umkhono welizwe lethu.
Kodwa zona iziphathamandla zithi umbukiso walo umnyaka ungani mkhulu ukudlula iminyaka yonke. Uyavumelana lakho lokho yini?
Ukuba mkhulu ngingathi mkhulu njengokusho kwami ukuthi ngenani lamakampani akade khona, lenani lama-exhibitions akade khona ubumkhulu kodwa andiyabona ukuthi exhibition lapha ngathi sibe sile quantity kodwa mina ngikhala ngequality ukuthi bekungelabo engathi ubuhle bayi bese ngoba ifike kumele ikhiphe izinto eziphuma zibe obala abantu bemangale sibe kwasitha sokulento enje eqalayo njengakudala nje mawuse trade fair ubukwazi ukuthi wawusendaweni lapho uyabona ukuthi ah sokulenkampani eqala into ekanje but bekungekho lokho bekuyinto nje eminyakeni ephonga ukuphindwa kodwa amakampani emaningi so angikuphumelela ngaleyo ndlela mbona ngani akula ndawo esiye khona sengeze inani kuphela.
Umnumzana William Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umphathi ntambo obona ngenhlelo zamanzi umnumzana Sevia Kasukwere uthi kudingakala imali engange $90 million ukufeza ukwakhiwa kohlelo lwegwayishangani dam. Leli damu likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi koBulawayo lendaweni esijiyeneyo zeMathebelele North. Imali yokwakha leli damu iphuma esikhwameni sikahulumende kuthi eyokufaka impompi eziya koBulawayo ikhangelelwe ukuvela kwele China kulandela ukuvumelana phakathi kwelenye ibhanga le China lowayengumphathi ntambo wezamanzi kuhulumende womanyano umnumzana Semsipepa Nkomo. Sibuze uNkomo ukuthi watshiya uhlelo lolulumi ngaphi njalo kusilela malini.
Okuliqiniso ikuthi kulama phases ngoba kulokwakhiwa kwegwayi jangani dam lokwakhiwa kwe-pipeline esuka kugwayi isiya koBulawayo. Now, idem lona ngwalo lakhiwa yi-government of Zimbabwe. Baya-allocate izimali iba abakhayo. But i-pipeline, nganegotiator, ngazuza i-company ye-China, okuthiwa yi-China Dalian. China Dalian. And i-China Dalian isebenza ndawonye le-Exim Bank. Kwanegotiatwa, saze sanikwa imali efika ku $1.2 billion. Now the first tranche leyo yaba yayizaba yi $800 million and then the second one ibisiba yi balance. Now even lakathesi uminister Bithi wabhalela igovernment ye China ebonga ukubana basinike leyo loan lokukonfirma njengominister of finance ukuthi hayi all is in order. So in 90 million kumbe ingasebenza kugwayi ngani dam but not ku pipeline. Ku pipeline kune contract futhi esayisayinayo the China Dalian, the contract was already done and ama China Dalian company yafika leZimbabwe yayenza ama aerial photographs yatesta isoil and so on. They have been here
khona ukuqalisa ukugebha phansi baba Nkomo zifakwa impompi ilatshi lwalo ngakaqalisi lolu hlelo
babengakaqalisi kodwa ke abasebekwenzile ikuthatha ngamapikitsha of the area bafika sibe baningi abavela eChina Dalian bahamba begebha ukutesta isoil along the pipeline konke lokhu bakwenza and kwakumelelwe incwadi ekabithi to confirm which bit it did njalo kwakumelelwe i-study se-environment impact assessment study ndingangatshiya mina kuvele sokubhatelwe ikhampani eyayisenza leso study and I'm sure the environment impact assessment certificate is now in place. Ukuthi la usokusenzakalani-ke kathesi hayi angikwazi ukuthi ijahalele ukuthiwa ngikasikuweke selisenzani.
Umnumzana Semsipepa Nkomo wayengumphathi ntambo wenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano. Sixoxe laye koBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale lePalamende selinxuse abantu ukuthi bazikhethele abafuna bancintise ezikhundleni zokuba ngabagcinisihlalo bamakomishini amahlanu azimeleyo abalisa iZimbabwe Electoral Commission, iZimbabwe Human Rights Commission, iZimbabwe Gender Commission, iZimbabwe Media Commission kanye leNational Peace and Reconciliation Commission ngendlela yokugcwalisa okumunyetho isisekelo sombuso esitsha. Umnumzana Edward Mkhosi owayengomunye wabagcinisihlalo bequla ledale lePhalamende elalikhokhela ukulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha iCOPAC usichasisela indlela uhlelo lolo kumele luqhutshwe ngayo.
Khonokho ye kungokunye sathi khona ngasofika kumakomishini anjenge-Human Rights Commission, o-Media Commission. Ye amakomishini akhona amele ukuthi avele ebantwini, but indlela avela ngayo ebantwini ye iphuma ngephalamente. Iphalamente ilohlangothi okuthi ayi-Standing Rules and Order Committee, yiyo enusa abantu abafuna ukuthi bangene kumakomishini. Abantu abesebebhalela betshengisa ubungithi babo ukuthi bona umsebenzi wakwazi okungakanani, bengabhala bebhalela i-Standing Rules and Order Committee, yiyo ezahlala phansi icungule ibone ukuthi ngubani okumele ukuthi angene kula makomishini. Ingathatha amabizo kumbe ingathatha up to 15 or 12 names. Abantu abazabizwa bonke ephalamenti bezobuzwa, bebuza imibuzo etshengisa ukuthi balaki ukuthi bokuthi bengayenza umsebenzi. Bengapasa ke lokhu khona bezabuya bezophendula imibuzo kuma-parliamentarians. Lapho ngaleso sikhathi uZulu wonke uyanxuswa ukuthi aze ephalamenti ezolalela ukuthi babuzwa njani lokuthi baphendula njani. Abantu abakhethiwe baza amabizo akhona athunyelwa kupresidenti onguye ozafika ekhetha abantu kukomishini. Angiselakho ukuthi ngakutshela exactly ukuthi bangaki, but nxa bengu-12 kwenela ngupresidenti engafika ekhetha abantu abangu-8 bebe yibo. Ngoba amakomishini la aqakathekile kakhulu, yanceda uhulumente ukuthi abuse.
Libona uhlelo lonke luqhubeka ngemfanelo luze luyefika ekugcineni.
Nxa kusetshenzwa nge-Standing Rules and Order Committee, lapho ama-political parties amelwe khona ngama-MPs, iqiniso ikuthi uhulumente akulaa ndlela angayenza ukuthi angalandeli intando yephalamenti kumbe intando yabantu abamele abantu ephalamenti. Lanxa nje ngingathi izani labantu abaningi, iqiniso ngase sifuna ukuthi sibuse ilizwe ngendlela elentuthuko, kumele ukuthi sifake wonke umuntu kumbuvumela ngezanu kumbe awuvumela ngezanu ungene embusweni ukuze ubacebise lapha abangakhokhelana beze beyngene ezizibeni ezidlengozi. Ngakho-ke ngethemba ukuthi khona bazalandela isicebiso lokuqondisa esakufaka kusisekelo sombuso.
Umnumzana Edward Mkhosi wayengomunye wabagcinisihlalo be-COPAC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemangwe eMatabeleland South. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zithi lihle inyathelo elithathwa nguhulumende osefuna ukuxotsha amanye amankampani emba amatshe aligugu amadayimana eMarange engaletheli ilizwe imali. Uhulumende uthi uzasala lamankampani amabili kuphela eMarange njengoba okwamanje amaningi engamletheli nzuzo loba nje semba amadayimana nsuku zonke. Ingcwethi kwezenotho lezombusazwe zithi amankampani azaphoselwa egangeni alakho ukuhambisa uhulumende emthethwandaba. Ingcwethi lezi zithi okungahlupha yikukhetha amankampani amabili phakathi kwalawo emba amadayimana okwamanje. Amankampani emba amadayimana la agoqela i-Engine Investments, Diamond Mining Company, JYE Nyame, Jinan Kusena, Marange Resources kanye leMbada Diamonds. Asenelisanga ukukhulumisana lo mphathintambo wezemigodi umnumzana Walter Chitagwa ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. kodwa siqoxelo mnumzana Dumisani Nkomo incwadi kwezombusazwe kunhlanganiso ye-Habakkuk Trust yena othi kumele uhulumende aqale ngokuphuma lomthetho okhangelane lezokwemba amadayimana engakaxotshi amanye amankampani emarange.
Inhloso lomqondo esibili kungaba kuyinto eqondileyo enhle ukuthi kube namakhampani ambalwa asebenza umsebenzi wokugebha idayimana njengenhloso kumbe njengomqondo. Kodwa kuyebe kucathekile kuthi sibone ukuthi amakhampani akhona agcini nje asenjengamanye ama-parastatali ngoba nxa sikhangela kathesi ama-parastatali amaningi ale ndaba ze-corruption ukuthwala kungaqedakali ukuthi basebenza njani. Kodwa sibili ukuthi kube namakhampani amangisona kathesi kade kungaba yinto enhle. Okuphambaniseka khonapho ngoba esikhathini esiningi sithola ukuthi ama-parastatali akutholanga abantu abalithwani akutholanga lamasotsha labantu bomaphathi lento ezinjalo. Inhloso sibili enhle enganceda ukuthi imali elingeneyo ingene kubhasketi yemali kahulumende lelize liyithuthuke. Kodwa kuyabe kuqakathekile ukuthi la makhampani ona lawo akhontrolwa nguhulumende asebenze ngendlela efaneleyo. Kungabi ngamakhampani abantu babephathi bamasoja ngomaphoyisa kodwa kungamakhampani nje asebenza kuhle ngendlela ehlelekileyo ngendlela ekhanyayo ngendlela ezaletha intuthuko lenqubela phambili.
Asiko kupolitika nje khonokhu Mvuka Nkomo
kungabe uyinkodise kwenisithi inhloso inhle kodwa okuqakathekileyo yokuthi kuzasebenza njani njalo kuzafezela njani. Yikho okuqakathekileyo kumele sibone ukuthi ngabe sithi amakhampani ayi-2 ngamakhampani aqondileyo sibili kumbe yimkhandwa nje yabantu abalucana abajonge ukuthi kubaphambanise umnotho welizwe.
Ye kodwa ubona ngazani wena kungasetshenzwa njani njengoba phela bajale ukukhuluma amadoda lawa kodwa kungenzakali lutho phela.
I-problem vele ukuthi akunamthetho ocacileyo okhayela amadayimani lasiyevekwene ngakho ukuthi uphalamende mele akhande umthetho ocacileyo okhangele umsebenzi wamadayimondi. Umthetho lo awukakhandisiswa.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe njalo isebenza lenhlanganiso ye-Habakkuk Trust obexoxa ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-live talk lamhlanje sikhangela ukuvulwa okusemthethweni kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. Balandeli bengoqo singene kwezemidlalo, inhlanganiso yeZimbabwe Football Association sivule i-account ye-EcoCash kuyindlela eyokuqokelela amadola kuzulu olandela umdlalo wenguqo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma esambukisweni weZimbabwe International Trade Fair okhulumela inhlanganiso yezifo oxolisana igwesela uthi i-account ye-EcoCash ivulwe ngemva kokuba uzulu olandela umdlalo kanobhutshuzwayo etshengise intshukutshu yokuba ufuna ukuphathisa inhlanganiso le ukuba ithole imali. inhlanganiso yezifa ibukisa embukisweni we-trade fair ngokwesibili iminyaka ilandelana njalo ugwesela uthi lokhu kuyingxenye yemizamo yabo eyokuthuthukisa indlela abakhokhela ngayo umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Abalandeli bomdlalo wenguqu bebephiwa ithuba lokuba bakhethe amakawuso avunulwa liqembu elimela isizwe, injongo kuyikuba inhlanganiso ibone ukuba yiwaphi athandwa nguZulu ukuze athengiswe ezitolo athi angathengwa angenisele linhlanganiso imali. Sikhangele imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League. Iqembu leHawkmine linqobe leShabane Mine nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eLuveve namhla emini. Abahlohleli iHawkmine ngabathi uMenard Mupera kanye loGeorge Magariro ukuthi iShabane ihlohlelwe ngu-Ashley Mugwenya. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leFC Platinum elizemukela khona ele Cape United eMandaba. IBlack Rhinos izadibana leChirezi ngaseRemoka ukuthi iBantu Rovers izadlala leChapungu eLuveve. Ngensonto iqembu leHighlanders lizabhuqana leLewange eMagumeni. ITriangle leChicken Inn zisegibho. Iqembu leDynamos lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium ukuthi iBuffalo zizanqikelana leZPC Kariba ngaseSakuva. Ngiyimelisizwe 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilitane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
So isikhathi sokukhulula amabhantshi, isikhathi sokujabula. Kuhlandla le Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho weStudio 7 uliqhunisela ingoma zomculi kamasikandi omutsha umfana kaMasumbika, yena obumbe iqembu lakhe lonyaka wahle wethula idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi uSathane.
Loke ngu-Alex Masumbika Ncube leqembu lakhe alibiza umfana kaMasumbika. Loba nje leli qembu libizwa ngesitemo sakhe akayedwa lomfana kaNcube kodwa ukhatshwe ngezinye insizwa ezinhlanu. Yena ke uthi talenta lakhe lokucula lihle lavela esasemncane kanti ke wayekhuthele kakhulu kwezokucula. U-Alex yena uchaza ukuthi kungani ekhethe ukucula umculo kaMasikandi okungumculo womdabu ngesikhathi ke lapho esimanje manje kuyithabuchiye indawana yonke.
Futhi ekhuleni kwami emakhaya thina abantu kakhulu esicontracted through into yenza amasiko, izinto zemvelo zomdabuko. Futhi kuyahamba uhambe kuye kwesikhathi lakhe ama-holiday ungawusela umsebenzi emakhaya August kube le mgidi emakhaya. Abasinyathatha ingoma zami lezi ebesizicula emakhaya lena ngihlanganise lezi embuke ngisesikolweni. Abasengiyathetha ngifaka isiginci wahle nje kwaphuma nje uMasikandi.
Uthi ke nxa ulalela ingoma zakhe kusobala ukuthi zijiyisiwe zaba lohlonzi kanti lezi ginci zakhona zivuthiwe impela. Idlaladela abo leli lengoma ezilichumi kukoqela ulonyaka insingizi uyadelela zazinhle intombi echolocho kanye lezinye njengoba nje usatane kuyinto embi engathandwa umuntu bekuthenike umfana kaMasumbika aze akhethe ukucula ngaye bese sitha idlalate lakhe igama elibi kangaka
abantu abanengi nje umuntu avile yenza nje into engekorate ephume endleleni ezobethi hayi usathane nje usuke ebuza usathane nje usuke ebuza ngikhulama nje ngaye sithi hayi kahle lami ngezele le message sengiyasho ngigabaza nje hayi mina usathane nangeke engilandelela noma uyathanda noma akathandi ngizohlala mina noNkulunkulu wami engibhekile
zinengike izandlubhele zangikhathaze ezihlanganelo Alex ngesikhathi sakha leli qembu uthi kwesinye isikhathi ubebalekelwa ngabaculi bethi njengoba engihwayibheju uzayithathaphi imali yokucindezela idlalate kodwa yena uthi ngaphezu kokuthi idlalate uselalo usebhinde njalo waba lephupho elikhulu ngekusasa lakhe
ikusasa lami ngifisa ukuthi lo msebenzi engiyenza njengamanje nguyeke ngikhontinue ngomculo ngikwazi ukubheka ingane zami ngikwazi njalo ukuthi uNkulunkulu engiholise ngibe le mali eningi ngikwazi ukuthengela sami istudio ibele zami izinsimbi ezenele which means into engayisho nje ngithi kubalandeli ubekezele kuzagcina ngelinye ilanga ukuyenzakele le nto oyifisa uNkulunkulu khona engavumeli uSathane emlandelele
uAlex yena uthi kuleli dlalade uza kufundiswa ukhuthazwe ulimukiswe uphinde njalo ujatshuliswe uthi ke ukuza akhithize lesibili lamanye alandelayo uludinga kakhulu uxhaso lwakho ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa ngingubenedict Mhlapo
fana gama sumbiga esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlabela kamnandi ye ngikhule ngilalela kakhulu uMasikandi leZulu music ingane zoma otate wethu umfoka molo ngishubhe kumuzi phela umfazi omnyama yashela imhlophe bebe hlabela ke kamnandi lokhu ngisabalalela lamanje njalo ngiyajabula kakhulu ma ngizwa umfana wekhaya umfana kaMasumbika ehlabela laye kamnandi ukusiqiba ezalamhlanje zihlobo esithandekayo ngamafitshane sikhangele ebesilakho umongameli Mgabe uvula ukusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana lamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair hayi-ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo ngilithiya kuhlelo lwe-Studio 7